ubhalwe kwadilizelwa phansi izinduna kufanele zibe yingxenye ye-development ezindawo or yezigaba lapho ezivela khona azivunyelwa ngitho yiphi induna nge-constitutional layo ivunyelwe ukuthi ku-political party imota ngali yokuphathelene ngemota imota akasuye ekahulumende imota ngeyenduna induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa this is the government of course or the people of Zimbabwe ukuthi induna kufanele ibe ne-condition of service vehicle ehambisa ayiqondananga imota leyana lapho kahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela uyazifakela ifiwela akula hulumende efake imota yenduna ifiwela angazindisa zona
ye siyazalana kodwa-ke nxa sikhangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenzela ukuthi zisekele phela amanye amabandla akunjalo kini khonapho
no akula nto enjalo ngaphandle umuntu wangibona engakwazi ukuba li-constitution okulusizi mina nginelisa ukuthi ngizivalele njalo i-constitution yelizwe lezimbabwe leyo ekhulume ngayo u-chapter 15 ikukubeke kwacaca ukuthi kakufanelanga izinduna zilandele i-political party akufanelanga noma yiphi noma yi-political party ebusayo noma ngengabusiyo izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political kumhlubulo wephathi ethisha
kunezinye yini baba mathema ezingane ziyasekela amabandla athisa
bakhona kodwa bakwenza yini kahle akukho emthethweni ngizakhuluma ngami mina njengomathema angila-political party engingathi ngiyibeke yaba mxoka kwenye wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona ngintoyenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics so ngibusa abantu bonke befanana into yamaphathi leyi nangithi iyafanana namachurchi ngoba ikakhulu nxa usenduna usesigabeni ukhokhela abantu kulabantu abaye bevela from various political parties bebuya futhi from various churches so kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufananayo kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu yizo lezo zinduna la nxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zima ku-politics ngapha zime ku-traditional institutions but cultural or constitutional induna kufanele ibone ukuthi yona imuye endaweni eyi-one okuthi yikuma sinye zinduna singakhumi singadivide abantu anti liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe ihofisi efana likajaji induna lo jaji bayafanana induna lo majastrate bayafanana i-public office bearer ukujudiciary system bonke bona banabantu constitutional abavunyele ukuthi babe lama-political party ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabe lama-political parties
so nxaenzela ukuthi nxa umuntu engakulanda ethi bamatema ibiza amakhiwe emota lawo into zorhulumente lezi uyamtshela ukuthi
hayi ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami iofisi yami ihofisi yobuduna aso wakhulumende imota yami ngiyami ngoba uhulumende ami ngiyasho ukuthi uhulumende azakasevise mota enduna ziyazisevisela izinduna noma wazi ubuze yiphi ekhona aselizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto bathele ukuthi bazisevisele so aso mota kahulumende imota enduna.